Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha abo isikhathi esijayele ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali usiqutsamfundo uMthuli Ncube ulakho ukungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cordry Park kanye lomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha belimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TRC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwendaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwanga kuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le ise-court ngitsho le judgment akulani lezombangazwe kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizen Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelaBulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungwini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-free fair play fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esiphiwe i-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fadzayi Mahere esikhulume sebandla le-TRC uthi bazaphanyeka udaba lolu edalele Supreme Court nesiphangiphangi. Kaselezanga ukukhuluma ngodaba lolu laba kubandla le-TRC asebekhijiwe kukhetho lwamalunga edalele ephalamende bemele ibandla leli. Idala le-Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamiswa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla ulahle udaba le-TRC lapha kade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma top candidates. Umnumzana Tinashe Zinto ligqwetha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama top candidates.
Iqondileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini. Umthetho uyiko konoku akusebuyeleki emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TRC umnumzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini. Ukuvota singasoze sikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethi labambili.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination board ngakho sebephumile ekhethweni okutsho ukuthi ibandla le-ZANU-PF selizangena ngelikhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo. Abantu bazinuka amakhwapha sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela nge-last minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU-PF lalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayachichimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamramu yeza Jesus Banda.